Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Ncwabakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obambekayo obungamusa emthethweni njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu.
Umnumzana Raila Odinga umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weKenya lapho kubikwa unqobe umnumzana William Ruto. Uthi ngemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba.
Ngibonile omama bayenzile iconference yabo already preparing for the Congress. Lapho ke abagcobe khona ubaba ukubana abe nguye ozathumela ngo-2023. Ngabona nama-youth futhi lawo esengithi efana naye kwi-conference yabo.
Izanu PF yazise namhla ngomhlangano walo omkhulu owe-Congress owenziwa mhla ka-26 ngomfumfu usiyaphela mhla ka-29 ukukhetha inkokheli. Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa ususabalala kwezinye izigaba zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli womthetho ndaba waphezulu owe High Court uJustice Sylvia Chirawo Mugumba walile kwamukela isicelo someli kwezengeza West edalele eParliamente umnumzana Job Skala esokuthi athoniswe isuka engekhaya ngokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail ecaleni aletheswayo lokuthi wayephambanisa kusebenza kwamapolisa ababecubungula udaba lokubulawa kukaNkosazana More Blessing Ali ilunga lebandla lakhe ele Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Beatrice Mthethwa owenhlanganiso yamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights nguye ophanyeke lesicelo emele uSkhala. Umnumzana Raila Odinga umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wakweKenya lapho kubikwa kunqobe umnumzana William Ruto uthi ngemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba. Amakomishina amane phakathi kwayisikhombisa sekela umnumzana Odinga kulolu daba njalo agcizelele lamhla ukubana amnani lamavoti awabalanga ngefanelo. Emhlanganweni lenthethelo ezindaba umnumzana Odinga yena osencintise kahlanu kukhetho olufanayo kodwa enganqobi ukwayise abalandeli bakhe ukubana bengabangeli udlakela njalo balandele umthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi icubungula ezombusazwe.
Umthetho usebenza ngento ebambekayo, umthetho usebenza ngento enobufakazi. Okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu ngoba siyayazi iKenya inomlando wodlakela ezimeni ezifana nalezi ezokhetho. Sike sakubona udlakelo lube likhulu kakhulu lwathatha imphefumulo yabantu eminingi phakathi kwakhe futhi uOdinga no Uhuru Kenyatta. So lokho kukodwa yinto enomlando, yinto enembali kwipolitiki yeKenya esingakubona abantu sebekwenza uma ngabe kukuthi ubuholi ungazange bayengamela ngendlela elobunono lento. Kukhona inkulumo eke yaba khona ethi ukhetho alukafiki esiphethelweni uma konke okuqondene nokhetho kungakapheli kube nakho lokho kuthiwa yirirani kodwa ukuze kwenzeke lokho esimene sifana nalesi yikuthi amajaji ebe emvuna uOdinga ngoba uma engamvuni ngokweconstitution yaseKenya ithi 50+1 esikubonayo ukuthi uRuto ukutholile lokho ngokweconstitution uwinile kodwa ke uma kungajikwa lokho sokungajikwa ke ibufakazi obubambekayo uOdinga azawubeka phambi kwenkantolo inkantolo imvune kube sokusiba yilapho ke okungathiwa akuye kurirani kodwa ngabe bebonke abenelisanga ukumeqa u50 kade kungeyi kuyiwa nasekatolo kade kuzovele kulungiselelwe ukuthi kuyiwe kurirani so nje kusenomqansa omkhulu kakhulu abantu baseKenya ababhekane nawo inkinga ukuthi lapha sesikhuluma ngumuntu isikhathi sakhe esesincipha kakhulu kwipolitiki yakhe ngokwempilo yakhe
kodwa sesibhekisisa indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo singathi kukhona inobe kusolisa okungakhomba ukuthi impumela ayilunganga
esikubonile ngokhetho lwaseKenya ngicabanga ukuthi ekukhankaseni konke kubukeke kuhamba kahle kakhulu ukwesekwa koOdinga okuye kwaphumela obala esekwa nguUhuru Kenyatta ngibona ungathi kulukhinya bezile ukhetho lwakhe uOdinga ngoba kube sengathi yena usengoweqembe libusayo uRuto ungathi usesiza engathi usesiza eqhamuka kuqembe livele lifuna ukwengena engathi phecelezi opposition khona lokuyana kusimo sabantu bezwe kuyakulimaza ngoba bayebe izikhala kade belazo ngaphansi kuka uHuru Kenyatta bayebe bona ukuthi nawe usazoqhubeka ngendlela lona ophumayo akade esiphethe ngayo siphinde sibuke ungathi sisiba khona lento yokuthi abavoti sebebuka nokukhula komuntu uma ubuka uOdinga encintisana noRuto uRuto usemncane kakhulu ubutsha bakhe yibo obungabe naye umlekelele kakhulu ukuthi athole amavoti
umnumzana Nsenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzoxoxa lapho ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa usubulele abantwana abafika amashumi ayisithiyagalombili abangamakhulu amathathu balaliswa yiwo phansi. Uhulumende usola umemetheka kumkhuhlane wendingindi lokhu kwabenkolo yesipostoli eManicaland esithi yibo abangahlabisi abantwana babo ukuzivikela emkhuhlaneni lo njalo kabelaphisi labo abayabe begula. Amanye amadolobho aseZimbabwe asehlezi elungele ukubana nxa umkhuhlane wendingindi lo ungafika kwezabo izigaba batholakale sebewulungele. Kobulawayo umqondiso wezempilakahle kukansili yaleli dolobho umnumzana Charles Malaba uthi sebelungele ukumelana lokumemetheka okungaba khona kumkhuhlane wendingindi ngokuthatha amanyathelo athile. Wabuya waxwayisa izakhamizi ngokuhlanzeka ukubana bazivikele kweminye imikhuhlane ikakhulu owesihudo ngenxa yokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho kulezi nsuku. UMalaba uxoxa loGayina Gumede Saidi oweStudio 7 ngalolu daba.
Kobulawayo owakathesi ke singakatholi amakhesi endingindi but siyazi ukuthi indingindi siqhamukile elizweni kwezinye izindawo zelizwe but kobulawayo owakathesi esitabeni sanhla sebe singakatholi amakhesi
lenzani ukuthi lizilungiselele ukuthi nxa ingaqhamuka kobulawayo lilungiselele
okuqala ngathi vele ehealth department ihleli sivele si-alert siremzamo ukuthi sinelele ukuthi siyazi ukuthi imikhuhlane ingaqhamuka anytime so ukuthi lama program yele abe ekhapha noma ukuthi nxa umkhuhlane waqhamuka kuthole sizilimpelini. Kodwa lokho kwenzakala ukuthi engavele khona ama-program nxa sekude ukuthi sekule umkhuhlane seqhamukele kwezinye indawo within ilizwe.
Kulalaba abathi bona abahlabisa abantwana ingxenye ngenxa yenkolo zabo, lenzani ngabo labo abantu? Ngoba kukhanya kumemetheka kulabo abantu abangahlabisiyo abantwana ikakhulu.
Ye, hayi, siyazama sele ukuthi sibakhuthaze labo bona, especially abantu bakhona abantu abama-church amanye athi bona abantu babo bangamenanga bahlatha. Kodwa siyazama ukubabona ukuthi ihlobo lokhona ukuthi sizama ukuvikela abantwana. Asithuthi bephambani sele ekholweni nabo, kodwa iy'mpilo zabantwana ziqakathekile njalo sibananzele futhi nxa abantu babo sebethe baba lomkhuhlane ugcina usungena kwabanye abantwana laba abangasukophathesiphethi yabo. So kuwokuthi sibi naye njengoba sazi ukuthi ukushintsha ukholo lomuntu kuphile womuntu ingqondo yomuntu kunzima, kodwa vele asidinwa njengoba sile sisebenza khona asidinwa ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi bakubone ngelihlo elitshiyeneyo ukuthi senzela abantu ababo isoria omkhulu
besesitshintsha lapha sesihamba ngendaba zamanzi. Amanzi koBulawayo kulezi nsuku khanya ayaswelakala, ayahlupha. Lokhu kukhathaza njani impilakahle yezakhamizi zakoBulawayo?
Kunehlupho olukhulu kakhulu ngoba yazi amanzi vele aqakathekile nxa sikhangele indaba zokuhlanzeka. Ngoba nxa abantu besendaweni engahlanzekanga kunako ukuthi siqhamuke imikhuhlane, especially imikhuhlane esifuze leminye nje ukuthi imikhuhlane ukuthi abantu abasagezi, abantu abasasuthi bagcine indawo zabo, amathoyilethi ezambuzi zihlanzekile. So khonokuyana kuya-expose abantu kumkhuhlane, especially imikhuhlane yesihudo. So esikwenza thina i-department sigcina ngokuthi ngokuthi sikhuthaza abantu imfundiso yokuthi asithi anxa amanzana lawa amabethanga bengathola baphathe muhle njalo kuzama ukuphephela amabethwane nxa sebenawo aphathe muhle. Ngoba atshiyaukuthina abantu amanzi sephonga ukuthathwa sigcina emakhonteneni lapho bhale ukuthi nxa ephuma ezimpompini kwanele samazinana asevuke eqondile ehlanzekile becine bewacontaminata bona becine siba yilesifo futhi sesezile mkhuhlane. Ngoba vele abantu amanzi akhona ayabe emalutshwana, so kuthole ukuthi asesetshenziswalo khona ukuthi ezinye indawo zisala zingasagiliswanga njengamaizambuzi njalo abantu bengasahlanzekanga emkhuhlane ngaba.
Mnumzana Charles Malaba ngumsekeli kamqondisi wezempilakahle kumanisipala wakoBulawayo. Limuzwe xoxa lapho logayena Gumede Saidi owestudio 7 ngocingo ekoBulawayo. Ibandla lezanu-PF lazise namhlanje ukubana liza kwenza umhlangano walomkhulu owe-Congress kusukisela mhlaka-26 Mfumfu kusiya mhlaka-29 lapho elizakhetha khona umkhokheli walo omutsha kanye lamalunga e-Central Committee. Lokhu kwaziswe ngumqondisi wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Obed Mpofu. Umhlangano lo uza ngesikhathi kubekwa kulokudonselana okukhulu phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Ngokunjalo umbuzo omkhulu ngathi singabona uChiwenga incintisa nalo Mnangagwa na kulomhlangano la idinga kubana umkhokheli weZANU-PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma waqala ngokumbuza ukuthi kuyini sibisibele abakukhangeleleleyo kuCongress yabo leyi.
Ikhangelele ukuthi bona sengilonga ukuthi akuhle Emhlanganweni lo siyabona ukuthi lizakhetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu first secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Asisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo uMnangagwa.
Ayibona ukuthi bandalo mina ngoba yena ubaba ukuthi kanti ngiqinele emgcekeni yedwa ekuthi bona i-candidate yethu eka 2023 ngubaba uMnangagwa. So xa yena ekushilo emgcekeni phakathi kwabantu kuzabe sokuvele ngabe ukubana kuthinte izinto. So angiboni mina ngoba imisebenzi yabantu abafuna ukuthele because i-division ebandleni le-ZRP. Ngibonile omama bayenzile i-conference yabo already starting for the Congress. Lapho-ke abagcobe khona ubaba uMnangagwa ukubana abe nguye ozathimela ngo-2023. Ngabona nama-youth futhi lawo esenzinto efana nayo ku-conference yabo starting for the same Congress naleyo. And I'm sure ama-overtrends nabalandelayo ku-conference yabo, I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo ngoba thine kuzaba nokhetho lama-overtrends kuma-district etapa. Abaningi bayenzile ama-resolution abo bonke bekhane bathuma le-resolution ale yokuthi zona come 2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe esikhokhela siya kuma-elections zona lawo.
Ulilunga le-central committee ukhangelela ukubuyela yini kule committee, ukhangelela ukukhethwa njalo?
Ye, hayi mina ngizoba le-central committee njalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuze ngendlela ebe ngidinge ngayo ngabantu abe-community eyakobulawayo. So ngangibona ukuthi bane-enemini engaphazamisa khona lokho.
Umnumzana Joseph Chuma lilonga le-ZANU-PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba untungameli uphinde waxoxa njalo lengcethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Hlela Ncube.
Angiboni ukuthi banenguquko ekutheni ebantwini beZimbabwe kuzaqhubeka kuyikho khona lokuyana esikujwayeleyo nalabo abazangena ezihlalweni bathi bayibona labana abadiniweyo asebehambele indlela ende yokudiliza ilizwe lifike kulesi sibanga singelamsebenzi, singelazibhedlela, singelamigwaqo ngenxa yabo. Ngakho-ke akula lutho oluzasebenzela abantu beZimbabwe lizazalwa khona.
Kule mbiko sitshona siyibona lapha abanye besithi kulokudonselana phakathi kukababa uChiwenga lo uMnangagwa, lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula, ubona uChiwenga encintisana lo uMnangagwa yini la edinga ukuba ngumkhokheli webandla?
Angiboni kusenzeka lokho. Akujwayelekanga ukuthi emabandleni anjengabo ZANU-PF kwenzeke izinto ezinjalo. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kungenzeka. Ngakho-ke angikukhangelelanga nakancane ukuthi kungenzeka. Kuzaba yinto nje esiyazile ikhona kumbe esiyizwa ikhona ukuthi kule mpikiswano kunokudonselana phakathi kwamongameli nomsekeli wakhe. Kodwa angiyiboni into yakhona isiyakwenzeka ku-Congress. U-Deputy Vice President ezaphakamisisande sithi ngikhona nami ngifuna ukungena. Nxa ngabe efuna ukungena uyabeza nominethwa. Kusemanje kusekubonakala ukuthi kumanjani, kodwa kangiboni kusenzeka lokho.
Ubaba uMnangagwa engakhethwa ku-Congress lapha adonse kuze ukhetho ngomnyaka ozayo, anqobe abe ngumongameli njalo kweminyaka emihlanu, ngemva kwalokho ubona isima eceleni yini evulela ubaba uChiwenga kumbe sizabona kuguqulwa isisekelo sombuso weZANU mhlawumbe leselizwe eqhubeka njalo encintisa?
Angikuphike ukuthi kungaguqulwa isisekelo selizwe seZimbabwe ngoba asikwazi ukuthi emicabangweni yabo kambisa ngabe kodwa njengabantu esibazi bethanda ukuhlala ezihlalweni ngeke kumangalise nxa ngabe bengaguqula isisekelo sombuso. Kodwa-ke njalo nxa engaphuma njalo kungeke kumangalise. Kodwa-ke ngizama ukuthi ahlale okwedlula iminyaka le engutela ivunyelwe isisekelo sombuso nxa abekwinile kunyaka ozayo kuzaba nzima kakhulu, kungabanga ukuthi iZANU-PF iphatheke phakathi ijikile. Angiboni ukuthi uyabifele uncedo akahamandla akanakuhlakanipha okungamenza ukuthi avuse ilizwe aqinise iZANU-PF ngale kuka-TAC 28 kuyabe sokuyiqedisa nje ayithele emagodini.
Ibandla leli lithi liza kuqula njalo inhlelo ezingaba lomthelela kuhulumende esingathi kuformulator ipolicy. Kukhona yini okutsha obona mhlawumbe bekuletha okungathuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe?
Akukhona kancane, ngabe kwakukhona ngabe sasakubona kudala eminyakeni engu-42 bese sihlalweni. Ngakho kuzaba kuyikhona lowo phesi kujwayele ukuthi lapha nalaphana kuyenzeka lokhu nalokuyana. Kodwa ebantwini abaningi, izigidi zabantu asoze zithintwe yilokho okuzakwenziwa ngale ngaphandle kokuthi kuphela kuhlupheke okwedlula lokho okuyikho khona. Asivumeni ukuthi soluhanjiwe uhambo alisibonile aluhambi ngendlela efaneleyo. Lapho esiya khona sikho lapho abantu beZimbabwe abafuna ukuya khona. Ilizwe selidikeka liyamsebenzisa lilalutho ngenxa yalezo ndawo mapolisi zokukhulunywa ngawo. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaba nenguquko kumapolisi ndawo ukuze kukethwe impilo entsha ebantwini beZimbabwe. Kuzaba yiqembiso nje ezingazali lutho.
Ku live talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubhalisela ukuvota kanye lokuthi bathini ngempumela yokhetho lwakwele Kenya olusanda kugqitshwa. Uhulumende uthi usezakhangelisisa ukukhuphula isigaba seholo lezisebenzi zakhe esibhadalwa ngedola leMelika esama allowances kanye laleso sigaba esibhadalwa ngedola leZimbabwe. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi tambo wezemali. Izisebenzi zona lokhu ziqina ngelokuthi zifuna iholo lazo lonke libe lidola leMelika ngoba indleko yonke yempilo isihlawulelwa ngaleli dola. Izisebenzi zikahulumende lanxa zisamukela isaziso sikahulumende lesi, ingxenye iholo lazo elibhadalwa ngedola leMelika zona zithi ngabe lonke iholo langkhona lihle libhadalwe ngumqhatshi ngedola leMelika, hatshi ukuhlanganisa lele Zimbabwe elingasasebenzi endaweni eziningi zelizwe ezitolo lakwezinye indleko zempilo. Umnumzana Anthony Majongosi isikhulumele senhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH uthi bafisa ukubana iholo lonke baliphiwe ngedola leMelika.
I-government yathisusakhela izozama usakhela i-USD amadola ye-America bonga ingasifakhela ama-US dollar siyabongela ukana. Ati zoithi izofaka enye imali abe ama-RRTGS enye ama-US dollar. Kodwa thina siyaqhubeka phambili sithi hayi thina sifuna imali yonke leyana ibe ama-US dollar. Yikho ukuthi sikwanise ukuthi siphile kuhle.
Umnumzana Lindi Nkosi maqathelana wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association uthi kulicebo elihle kodwa kumele kube lesiqiniseko sokuthi ngokwesikhathi eside lokho okwenziwa nguhulumende.
Ngibonani abantu abaningi bazayimukela ikakhulu nxa ikhweza nge-US dollar. Kungenxa yokuthi into eziningi esesizithenga kuma-services le nto esizithengele ezindlini sezithenga kakhulu i-basis sisiba yi-US dollar. Kodwa engabe sengikwesabela ukuthi uhulumende engabe kambe ulayo imali uyenelisa ukusustaina i-US dollar salary leyo na. Ikakhulu considering ukuthi inhloso yabo ibingeyokuthi bekhangele bebuthelele izimali ukuthi senelise ukuthi sihole imali khona yokusiholisa okwesikhathi eside.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli seyinye njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ. Yena-ke upha umbono wakhe ngaleli nyathelo elifuna kuthathwa nguhulumende.
Umbiko Mthuli noMamvima abasinikeza wona njengabameli bezisebenzi okuthi bazakhuphula imali ye US dollar ngo September babuye bakhangele behlaziya le RTGS isitshengisa ukuthi uhulumende usaselo mangomude phakathi kwakhe lesisebenzi besicabanga ukuthi umhlangano lo ngokusondeza eduzani phakathi kwezisebenzi lo hulumende pho uhulumende kafuna ukubona ukuba izisebenzi bazenelisa ukuphila.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lowezisebenzi zikahulumende uMnumzana Larry Mavima batshele abameli bezisebenzi emhlanganweni oqhutshwe ngamaviki edluleyo ukubana basahlolisisa umcabango wokukhuphula iholo lazo ngenyanga kampandula kanye lokwengeza isigaba seholo elihlawulwa ngama-RTGS. Uhulumende uthi uyaqakathekisa impilakahle lenhlalakahle yezisebenzi zakhe, kodwa inkinga isuka ibe ekuthini akenelisi ukuthola idola lemelika lula elenela uholisa izisebenzi zakhe. Uthi kodwa uzakhuphula isilinganiso semali yama-RTGS kusiya ngokuthi umuntu vele uthola malini izisebenzi zikahulumende zamukele lumbiwo. Ngemibono ehlukeneyo abanye besithi leli linyathela elingelaqiniso mbaveleli, lale imali efakwayo ilidola lemelika ingelabizo ingeyama allowances kuphela okungenzeka ukubana ivuke ikhitshiwe loba nini. Kunje zihlala zisethusela ukukhalala umsebenzi ngoba iholo lazo lingahambelani lentengo esezidolo layo yonke indleko yempilo.
Inhlanganiso ye-Business Economic Empowerment Forum, BEEF, encedisa abantu ukuqalisa amabhizinisi atshiyene aguqela ukulima, ukuyembala, ukuthenga lokuthengisa. Kumaviki edluleyo babe lethuba lokuqhuba imihlangano yemfundiso besabelana labalimi ngendlela zokulima ibilebile. I-BEEF ithi yona ipha abalimi inhlanyelo ngoba yiyo evame ukuba lentengo ephezulu lolwazi lwendlela zokulima lesi silimo. Ukayena kumethe site we Studio 7 ubelethuba lokuxoxa lomqondisi wale inhlanganiso unkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla echasisa kabanzi ngolinywa kwebilebile.
I-BEEF yaqalisa ngokuqalisa kwahulumende lo omutsha eZimbabwe, njalo yinhlanganiso eyabunjwa ukuthi imele abantu kumabhizinisi ngendlela ezitshiyaneyo, kuba futhi befinyelele ukukhuluma lohulumende ngendlela ezinhle. Inhlanganiso ye-BEEF ikhuthaza amabhizinisi amaningi. Ngaphandle kokulima, sikhuthaza ukuthi abantu abakhangele i-tourism, i-manufacturing, i-mining njalo nendaba ze-procurement. And endabeni yokuthi sikhangela abo mama, abo youth, namadoda, anyone okubhizinisi simkhangele.
Ungasitshela ngamafitshane ngemihlangano elibelayo kule iviki ephelileyo, belihlose ukuthi lenzeni?
Inhlanganiso yethu ye-BEEF ebesilayo ebulawayo laseKwekwe leHarare besikhuluma ngendlela yokuthi abantu bengalima njani ibilebile langentengo yayo lokulithengisa ngaphandle kwelizwe.
Ungathi kungani likhetha ukukhuthaza abantu ukuthi balime ibilebile?
Ibilebile kuze silikhethe yisilimo esingcono kakhulu, njalo asibizi izinto eziningi ukuba lilinywe. Lingalimeka lingalandlelo eziphezulu kakhulu, njalo futhi liyafuneka ngaphandle kwelizwe.
Singathi esikhathini esiningi abalimi bakhala ngokuncediswa ngenhlanyelo lokunye okunjalo. Lina njenge-Business Empowerment Economic Forum libancedisa ngani?
I-BEEF incedisa abalimi ngokuba subsidizela inhlanyelo, ngoba inhlanyelo yebilebile iyadura.
Ubona abantu belwemukele njani uhlelo lwenu lolu olokulima ibilebile elilukhuthazayo?
Abantu bayathokoza kakhulu ngendaba ye-BEEF ngoba sesihlanganise abantu lohulumende, njalo sakwanisa ukutshintsha amanye amapolicy kumabhizinisi lama-industry lapha eZimbabwe ukuthi abantu besebenze ngendlela.
Lo ke ngunkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla, umqondisi wenhlanganiso ephathisa abamabhizinisi amancane agotela okukulima.